Namhlanje isizwe se-America sivuke sisizwa indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi u-Colin Powell usetshonile kuthiwa ufe ngama-complications awe-COVID ma sisizwa from i-family yakhe. U-Colin Powell umuntu oqakatheke kakhulu, obeqakatheke kakhulu e-America ngoba nguye owayengowokuqala umuntu onsundu ukuthi abe ngu-Secretary of State ngesikhathi kubusa u-George W. Bush.
Akutshele mnumzana moya ukuthi ube yindoda enjani ubaba u-Colin Powell?
Ngum-Republican, kodwa yena ungum-Republican lo esithi singathi thina u-moderate, meaning ukuthi aka subscribe to ubu Republican lobu obu extreme esingathi obufana labalandeli baka Donald Trump. Sibone ngo-2008 uColin Powell esenza into engavamanga ukwenzakala phakathi kwamabandla awe Republican nama Democrat. Sibone uColin Powell endorse uBarack Obama ngo-2008 for upresident echiya umuntu wakibo wama-Republican, okutshengisa ukuthi uColin Powell noma bengum-Republican kodwa ngumuntu acabangisisa kakhulu izinto and ebona ukuthi u-Obama ube ngumuntu owenza i-history ngo-2008 and uColin Powell akazange afuna ukuthi abe on the esayidini le-history elirongo elingavumelani lo tshintsho silubone lusenzakala e-America.